Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wona mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 Mpandula 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazane eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo loluntu ukwedlula okwakusenziwa ngwaye ngumongameli uMuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Kulabaphikisayo abavalele eRemand Prison October befuna ukutshengisela ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weSADC Summit eHarare. Kulabanye njalo bathi uhulumende bathwalise nzima kulezi nsuku loba umhlangano lo sowaqhutshwa eZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhalajikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Kutshengisa ukuthi uhulumende okhona asiyo uhulumende wabantu, uhulumende oyisitha sabantu futhi owesaba uZulu ngoba esazi ukuthi uZulu akamvotelanga. Kuzanywa ukuthi kwethuswe abantu bahlalele evalweni ukwenzela ukuthi bangabuzi lutho. Njengoba kunje ukhunywa labo Thethi Thembo nalabo kufuneka ukuthi abantu bahlale besevalweni, yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Njalo khonokho besokugcwalisela ukuthi ukukhitshwa kukaMgabe kuthiwa sokulungiswa izinto kwakungamanga, njengoba abaningi savela satsho ukuthi lapha kunuka santungwana la.
Ye, kodwa kuzaqhubeka kusenzakala konke lokhu abantu bebukele nje khonya kulanto vela kubangayenza kunjalo.
Kodwa abantu mbona ngathi bangavaleleka embodleleni ukuze badubuka njengekhokokhola, kulalapho kuzafika khona okuyinto okwakwakhona. Angithi uMgabe ube kwenza okuyinto khonokho kwafika lapho kumlahla khona. Akaze kwenzakale loba kukumbali ukuthi kuthiwa abantu ngabenza so kuzaphetha kukuhle kunjalo. OSmith bakwenza abakho, oMgabe bakwenza kabakho. Yiyo into eza kwenzakala ukuthi abantu kuzagcina lapho kuyabila khona okuyimbiza kwakhona. Kungavila isidikiselo kuzasiphosa khatshana.
Ye, kodwa kuyangazona abanye vele kungani sebegadile ngakho konke lokhu.
Vele kukho kuyenzakala kustrategy babuDube ukuthi abantu bazakhathala kwesinye isikhathi kuvuke umfula njengenhlathu. Ukukhathala kwabo khona lokhu kutsho ukuthi nxa lapho kunywa khona kuzabe sokulamandla aphindiweyo. Mina nxa ngukhaya lokhu into kwakhona ngoba angeke umuntu azenzele santando kuze kube ntolontolo. Engasiyo uNkulunkulu akwenzakali khona.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube nobhala jikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Sixoxe njalo loMnumzana Kudamu Msaka ukubandla leZANU-PF lakwinhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe.
Abantu bayabotshwa baba bonke lapha oyakhona. Ngikhuluma nje kulabantu athiwa babotshiwe, bebotshelwa nje khonokhu kwephula umthetho we-Crime Prosecution Act lapha eZimbabwe. Kutshengisela ukuthi umuntu akayenzisa ntando, umbuso umele ulondolozwe, akula umuntu ophezu komthetho. Nga ukhumbula kuhle, ungakhumbula ukubana eBritain silomunye umZimbabweni owabotshwa njalo esenza into efana nayo kuma-social media khonapha, wabotshwa khonale ebotshwa eBritain umZimbabweni. So lapha la kweZimbabwe umuntu engephula umthetho ukuthi uhamba kuma-social media uhlanza ukhuluma santando, ikakhulu mayelana ngelizwe lakho uyabotshwa njalo kumele futhi abantu bekhumbule ukubana kule cyber act eyafakwayo yokubana even ungaze uthethise omunye kuma-social media uyakwanisa laye ukukubophisa what more laba abafika besenza ubugelekecele bugebenga kuma-social media phezu kwelizwe
kodwa ke baba msaka kulabanye phela abathi uhulumende wesaba abantu bathi uhulumende kazangavotelwe vele yikho besaba ukuthi abantu bangamenzela okunye asibo khonokho
Ayi abona laba bantu abantu abaphuphayo abayalelwa umuntu ocabangayo akasoze ethi uhulumende kavotela ngoba even bona abe opposition triple C sebevuma ukuthi hayi wawina uhulumende so uqala ukuthi uvume into ekhona esegcekeni usuhamba kuhle okwesibili uhulumende uyesabani uhulumende ukhona ukubana ilondoloze ilizwe akesabi muntu mele enze into ekhona engaqalisa ukekela ukubopha abantu siyabale chaos elizweni akusela rule of law so akayesabi uyenza okumele kwenze yikho kulamajele yikho kulamacourt yikho kulamapolice
umnumzana kudamu nsaka ukubandlale zanu pf la kunhlanganiso ye forever associates zimbabwe ukexoxa lo Gibbs Dubois studio 7 srr
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
ntshweshwe
Lamlela namphawa kuwembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
ntshweshwe
Lamlela namphawa kuwembula
Kweze maphandleni abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele basebenzise imithi le ngonanzelelo kubika unokuthaba Dlamini
Abesifazane laba bathi izihlahla zesintu ziyabaphathisa ukwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela omama ikakhulu kwabahlutshwa izinye sixoxe lonkosikazi Hlengiwe Sibanda esimfice egebha impande zesihlahla okuthiwa ngumthwente esigabeni seChimbombo wona athi usuphathise abanengi ukwehlisa ubuhlungu
isihlahla esisiyasiza kobomama ezibelethweni siyelapha siphinde futhi amahlamvu angikhona ayachiswa efake esilondeni labantwana balama ringworms lawo uyachiswa ufa uthatha uhlanze levasini kumgcobo
Unkosikazi Sibanda uthi sekulibanga nje beziphilisa ngalumthwente beyisigaba sesiphathise labanye abaphandle uthi umthwente lo usiphathise omunye wesifazane obephethwe isibeletho osekwehlula kweleZambia lakobulawayo uthi izihlahla lezi yizo abakhuliswe ngazo
izihlahla lezi zesintu ukuthi bazisebenzise ziyasebenza emzimbeni womuntu ziyaphindezela amandla ukubana isifo lesi sona ukwaso nxa sibuya ngephawu Nxa enatha izihlahla lezi kuyayehla ubuhlungu bangkhona
sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Anna Maseko ugogo laye obeyingxenye yamakhosikazi la abegebha lesi sihlahla uthi kulusizi indlela isintu esesiphathwa ngaso
kanti kathi sabantu abasakusithandi sebegijima ngokuthi ngamachurchi kodwa izihlahla zesintu ezakudala zayizisebenza sibili ukubophe sila uzubona ukuthi nga wawuthi phela ma uhlezi so engcema ungumuntu lwana kula uyabona amanzi akhona abegelela wena ukuthatha isidini kanti isinye sakho ngaphakathi siyabe sinjani silo mkhuhlane
eqeda unkosikazi Sibanda umgame ngokwengeza ukuphathisa obaba
umchithazulu uyagebha impande zangkhona uzifake emanzini ungazifake emanzini suzabe uzinatha lazo ungakali especially kwabobaba abanye abavaleke ukuchema angabe vuke kusene nathe engakadli lutho uyazizwa nje kumthuma ukuthi kayicheme masinyane ngokuphela kokuphela ngesihlahla senesesomchithazulu
unkosikazi Olitha Ncube wesigabeni secholocho ngaphansi kwenduna omagama uthi bona njengabomama basebenzisa isihlahla somganu ukubopha ngaphansi kanye lezinye ezibalela omachisa
izibhedlela zikhatshana ende kuyadula le mali sabe singela mali so siyande ukukwenza thina siyande ukuxoza umganu sisebenzisela kwesintu siyawuhlalela ende uyasibopha isibeletho ngaphansi
imizamo yokuxoxa labezempila kahle bakuleli yehlule ngoba besithi abalalazi olujulileyo ngemithi yesintu udokotela ohola isigaba sewange unkosikazi Fungayi Musinami uthe isintu senzima ukusiphawula ngoba inkolo zabantu zehlukene
people's traditional beliefs it's a bit
angiyeke ngiphawule ngoba izihlahla impahla zesintu zikhona emthethweni njalo zivunyelwe ukusebenza. Thina kasilawo amandla okuphawula ngokusetshenziswa kwazo.
Imithi yesintu elaphayo yabekwa kusisekelo sombuso ngomnyaka ka-1981 ngaphansi kweziqondiso zomthetho owe Traditional Medical Practitioners Act. Nyakenye ikomiti yezempila kahle ePhalamende yethula ukuba abantu abafika amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% baya kubo siyazi bedinga ukwelatshwa ngesintu. Inengi kweleZimbabwe selidanela kiso isintu ngesizathu sokusweleka kwe imithi ingcwethi ezelaphayo ukuswela imali kanye lomango wokufinyelela ezibhedlela. Sixoxe njalo lomnumzana iTai Rosike olilihlo lezempila kahle elizweni kunhlanganiso ye Community Working Group on Health. Yena osiphendule ngokulotshiweyo esithi sekuyisikhathi ingcwethi zesintu labalapha ezibhedlela besebenzisa iscience bebuthanise amakhanda kwenziwe uphenyo ngamandla ukukhangela ngemithi yesintu. Uthi uphenyo lolo luzaphathisa ukuba uZulu azi inani langakunatha idosage, inani lamahlandla, ibizo lesihlahla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukusilela okwamandla amagetsi lamanzi.
KoBulawayo kunzima kakhulu, asilamanzi, asilamagetsi. Kuthiwa lapha emadamini akusela manzi. Siyamangala ukuthi kathi khona vele indaba kungakhiwa amadamu aqondane loBulawayo. Sithwele nzima ngamanzi, ngiqinisile sihlezi sikhuqa, asikwazi ukuthi senzeni. Sokugejagejiwa izibhorane yonke indawo, kodwa kuyasilela ngoba awakho wona amanzi, awabuyi ngesikhathi abantu bewafuna. Siyahawula. Sithathe phosa amalanga ayisikhombisa ukuthi sithole amanzi ngoba kawakho. Kunzima, sibili abantu baphila ngeziborane, besiya lezibhoraneni, besiyale bedinga, bahamba bedinga abantu amanzi. Njalo okubuhlungu ukuthi sesizawathenga, sesiyawathengisela. Kambe thina ogogo abangaka sizathenga ngani amanzi wona lawo? Ngoba qiniso lomnotho welizwe lethu awumanga kuhle, awumanga kuhle. Ngoba sidla imali yakhona siyadubeka, siyahawula, asilalutho. Kunzima, kuzaba nzima kakhulu ebantwini abaningi kumalokishi angapha, omakhokhobo mabuthweni, konke siyakhonahle. Asila mgodi, abangale esilungwini bale mgodi bangcono, thina kasila mgodi. Siphila ngayonale mgodi kabhuzeni ngoba kuzaba yibuchapa bodwa, ama-toilet kasoze ageziswe, akusoze kunasinga kuflashwe. Kuzaba nzima kakhulu umkhuhlane, kuzaba lemikhuhlane ezavela eminingi ezaba misha futhi esingayaziyo.
Isimo samagetsi ye
emagetsini lapha hayi kuzila kubuhlungu kakhulu ngoba vele ungathenga nje amagetsi e-$10 uyakuqeda inyanga uze weqele ukudla ngoba lihlezi nje gqu. Sekwabangela ezinye indawo zithile impahla zatsha, inhlahla kakufanga abantu kwezinye izindawo ngendaba yamagetsi onalawo angekho. Hhayi, amagetsi asithwathi senzima kakhulu, akulula nto futhi esingayenza, singaze sikhulume. Vele kakula muntu onakayo ngakho lokhu. Ngiyamangala ukuthi hhayi benga sezwe ngani ukuthi khulunywa ukuthi azathengiswa. Kambe ungathengisa, ukhuluma ukuthi uzathengisa abantu abakho besweli. Amagetsi shwa hhayi, phose vele siwathola kwemzuzu emncane. Njengathi empophoma vele kunjenja kula getsi, yazibuye phakathi kobusuku. Yikho sesivuka khona kwiti kwiti sichaje amafoni, sizama lokuthi sichaje khonokho ngamalayithi kwethu osekukhona okuyikho kusinceda. Kunzima ngamagetsi kakhulu, kuthwalise nzima. Nezinto ziyonakala ziyatsha, kule minye imizithizo enzileyo ukuthi ithile ngendaba zamagetsi ona lawo. Balahlekelwa, kwalahlekelwa i-property, yalahleka yonke abantu basala bengala lutho sebe sokuchila. Thina singalawo vele singawabuthi wonke umuntu phakathi kobunzima ngamagetsi kuhle laba abalezinto zabo thina asilalutho singoba sihawulela ngapha siphonga ukukhangela nje sithula awasekhwasekhambile njengakhathe esingihlezi so awakho unyama kuthe juya aswela lokuthi uphume uqondaka okuzabangela lokuthi abantu bachaywe nxa behamba lapha bevele emsebenzini kumbe bevela kwezindawo ngoba idorobho lonke liyabe limnyama siphakathi kobunzima ngamagetsi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi uyalulungisa udaba lokusilela kwamandla amagesi ngokulungisa isitishi sewange thermal power station, ikakhulu ugatsha luka unit 8. Ngakwelinye icele uthi izivesa ilobelane izivumelwano lenkampani yeChina emhlanganweni obuqhubeka kulelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika. Ikhansili yakoBulawayo yona ithi ilemizamo ngohlupho lwamanzi kodwa ithemba uhulumende uzakwamukela isicelo sokuthi amemezele leli dolobho njengendawo edinga amanzi ngokuphuthuma ukuze kutholakale usizo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, siye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sisebuvi esigabeni selukona enyakatho yemandebeleni lapho okulojaha oleminyaka elithumi lasikhombisa olunyiswe ngezinja ngamapholisa walimala kakubi. USabelo Duve uthi wayesilalele emavinkilini ngeviki ephelileyo lapho okwaqhamuka khona amapholisa anikela abantu ngezinja ngaphandle kwesizathu. USabelo utshele inkundla yesayithi ukuthi wawuhlaba wawulawula umkhosi kodwa amapholisa amphendula esithi yekela zikulume mbijana. Amagqwetha athi lokhu yikwephula amalungelo oluntu okusobala. Ngokunjalo umdeni kaSabelo kumele ubophise amapholisa ukuze ahlawulwe. Sixoxa lomunye walawa magqwetha umnumzana Pardon Taphumaneyi. Ngiyakwamukela kuhlelo gqwetha.
Ngiyabonga Mthungameli Nkomo, ngiyabonga balaleli.
Ulubona njani lolu daba?
Udaba lukaSabelo lungiphathe kabuhlungu ukubona umntwana omncane elunyiswa yizinja. Ngiqhayela nje i-account yakhe ngokuzikhulumela yena ukuthi kuhambe njani. Utshengisa nje i-abuse e-power and authority yamapholisa ukusasazela yini. Indaba leyi kumele ihlolisiswe, amabalawa abuzisiswe ukuthi kanti vele izinja lezi zibe zidingani khona lapho bazisasazela abantu kube sokutheni. Moso umntwana omncane ole 17 years alunywe izinja bekhangile belokho behleka ayinto eluhlazo kakhulu. It's a criminal offense kahle kahle nxa siyiqhayela.
Khona kusemthethweni yini ukuthi amapholisa alumise abantu ngezinja kungakhathalekile ukuthi bala macala kumbe kabalawo?
Kuqakathekile ukuthi sibe ne-context yokuthi siphendule umbuzo njengawona lowo because amapholisa bale dog unit, banamabhiza, bale riot unit esebenzisa ama-button sticks lama-tear gas ukuthi nxa kule ndawo ezokuthi kulebe le riot kumbe kwathini kwathini bezama ukuyuza abayithi minimum force bayahamba lezinto zinezo bezama ukukontrola uZulu, bezama labo ukuthi be maintain peace and order. This is why ngisithi i-context yokuthi izinja lezi zihambe njani e-Kenilworth ziqakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi izinja lezi zisasazelwe njani ebantwini, because it does look like uSabelo ube ngomunye wama victims abalunyiswe izinja. Angeke ngathi umthetho uthi khona kumele belumise abantu, but nxa kuyukuthi bayazama ukuthi becontrole, kungaba kuyi-riot or kule imvikela kumbe kuyini okwenzakalayo, amapholisa ayahamba bele zinto zinezo, amabhiza kumbe izinja, i-right gear. So ngizama ukuthi lapha without context ukuthi khona kube kuhamba njani e-Kenilworth ukuze i-dog unit izihambe khona ngale, kuyini kade uhamba endaweni. But in a nutshell, angeke ngathi amapholisa baba le dog unit yokuthi balumise abantu. No, no, that's not correct. I-dog unit liana is there for purposes of controlling mobs and using minimum force, not ukuthi khona bahamba lezinja belumise abantu. But looking at it from an overview without the context, yinto engani yangikhathaza ukuthi angila the other side emapholiseni ukuthi kanti kube kwenzakalani e-Kenilworth lapha amapholisa la ezehambele ezinja khona ngale, because it's not an easy thing. Ungabona i-dog unit isihamba endaweni.
Sesibonile kanengi amapholisa ehlukuluza abantu ngendlela ezithiyeneyo. Abanye babo becine bewabophisa enkantolo, bedinga ukuhlawulwa, bencediswa ngamagqwetha. Imuli kaSabelo iyeneliswa yini ukwenza okufanayo?
Ye, kuqakathekile ukuthi imuli idinge amagqwetha awe-human rights. Ngikhola bakhona labana abangabhadalwayo, befinyelele kibo, bekhulumisane labo. Because amagqwetha lawo bazathatha ukuthi bebekwazi ukuthi emapholiseni, from the side of the story yamapholisa kuhambe njani. It's very possible ukuthi kube le negligence emapholiseni yokusasazela izinja. I-context lana kade ngikhuluma ngayo ibe khona, kwazakala ukuthi khona kuhambe njani endaweni, so that nxa kuyukuthi khona into leyi iyenziwe phandle komthetho, balalo ilungelo lokuthi hayi bethathe inyathelo elokuthi besuwe o-Minister of Home Affairs. Lama damages ngithe ngibala nje ngisiza ukuthi amapholisa have not been very cooperative in terms of medical report, that kind of action siyayikhondema. Amapholisa kumele bencedise imuli, kungabi ngazani sebe-cover, sebevala-vala. As you know, umuntu angalunywa kumbe angashaywa, i-police report iyafunakala. We implore amapolice ukuthi they need to cooperate as quickly as they can. Amabhaithi ezinja, they are very dangerous. So yes, they can pursue illegal remedy from the courts. Again, having looked at the context, ama lawyers on the ground bayakwanisa ukuthi bebone ilungelo elingathathwa ukuthi bencediswe ngama lawyers, and also to get treatment and the damages and also any costs ezabe zikhona uhamba. Ngizwa they are moving between Nyathi lakuBulawayo, all those traveling costs, pain and the injury, konke lokho yizinto ezingathi ngama damages bakwazi ukuthi bephiwe bebhadalwe ngemva kokuhlolisisa ukuthi kuhambe njani.
Siyabonga Gqwetha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, thank you Studio 7 for having me today. Libe lelanga elihle, thank you very much.
Lapho besixoxa leGqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Pardon Tapfumaneyi. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Siyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Hele baba amala pumalenda, hele baba amala pumalenda, ashona lenda.
Siyabonga uNtungameli Nkomo, ungadinwa la kusasa.
Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lentokazi yakongwenya uCharlotte ocula umdumo wamapiano. uCharlotte ungumculi osacathulayo odabuka ePlumtree kodwa uhlabela ekwele Botswana. Lapha uphethe isingu yakhe entsha elesihloko esithi Sabela, kungxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
ngibona izindawo zonke ezihlukeneyo ibizo ngoshayele thingweni ngiphuma kwezinyama komqeguli emculweni bengisaqala ngihlabela amapiano isihloko sengoma sithi mama sabela kunye nemilimeninzi ungabalisi ngenhliziyo konke kuzothi
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani
abangathanda ukuxhumana lami ngitholakala ku 7782-2302 lapha engitholakala khona ngokuhlala ngisebhetswana
abalandeli ubatshiyela wapha manje
ngiyabonga ukungilalela into engayitsho yokuthi bengicela ngisapote and angiziphelela la ngiyaqhubeka ngizomculo
ngamele inkomo ngobusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngevikezayo singeke hlukanike sikhangele ebezikhokhela abaphikisa eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo olivalelisayo nutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.